day.
Siyabonga Mavela Simhlanganya ho ye isiyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 1 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
umnotho ke wona hayi lawo uyehlula imali kayitholakali nxa sithe sayithola imali kubaqhatshi siyayiswela emabhenki.
Izisebenzi zeZimbabwe zinanze ilanga leWorkers Day namuhla zikhala ngokuma kwempilo ngenxa yokubhidlika komnotho.
Siyathemba ukuthi bazahlanganisa amathanda belalele lokho okukhulunywa ngabantu beZimbabwe, bemise kwindoda othiwa ngudokora ukuthi engahlukulisi abantwana ezikole.
Abazali sebecele uMongameli Mgabe ukuthi amise uhlelo lokukhonzwa kwefulegi yeZimbabwe ezikolo. Kuhlelo lwabasakhulayo sixoxa lomunye wabazaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Izisebenzi zeZimbabwe namhla zinanze ilanga leWorkers Day zikhonona ngeholo eliphansi njalo zichothoza uhulumende ngokwehluleka ukusungula imisebenzi eyathenjiswa libandla leZANU-PF ngesikhathi likhankasela ukhetho luka-2013. Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, ithi ukonakala komnotho sokwenze izigidi lezigidi zezisebenzi zalahlekelwa imisebenzi ngoba amankampani amaningi esevaliwe. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi amankampani amaningi akwamanye amazwe abalekela imithetho elukhoni lemithelo ephezulu eZimbabwe, khona athi kumele kulungisiswe.
Nxa sikhangela indaba ye-taxation elizweni lapha, hawu, omunye ubuya ekuseni ukuthi ufuna ubhadale-ke umthelo onje, omunye ubuya emini ukuthi ufuna umthelo onje, ntambama kungena omunye futhi ukuthi ufuna umthelo onje. Imithelo yangikhona-ke ibe mningi-ke evelela kuhulumende munye. Laba-ke abakubhizimisi kuba nzima-ke ukuthi bangabe bahlale kubhizimisi, sesibona sebevala amakampani abo.
Ngezinye indlela baba Moyo uthi iphezu komthetho we-indigenization udaba lwemithelo ngolunye oluxosha amankampani eZimbabwe.
Itsho njalo sibili, imithelo iba mningi baba. Nxa sisithi sifuna-ke abatsha baqalisa amakampani kumbe abantu abasesebancane kubhizinesi ukuze bekhule, aluba-ke nje sibenzela imithetho engani ibalula, singange siyengezeleleke imithelo ke kungatsha zikahulumende kube yi-ema kube ngulo kube ngulwana betshone bevakatshela ke ikampani esaqala nje ukukhula, asibone ngani singakha ke umnotho welizwe lwethu.
Yona yiphi imithelo le ungasipha nje umzekeliso lokuthi alubana inkampani ithe yavulwa lamhlanje kuyabe kumele ihlawule yiphi imithelo njalo mhlawumbe malini?
Kuba nzima ke ukuthi bechasise ukuthi limali bafike njani kiyo, kodwa nje nxa ungathi uvula ke ibhizinesi yakho kuzafika othi ngwe ema, kube sekufika omunye athi mina nxa usebenza ulapha ungaphansi kwe-municipality, kube sekufika omunye athi mina ngivelela ke kuhulumende weziya yepromotion yama-investment, omunye athi hayi mina ngu-taxman yima emvelela kuZimra. Ama-taxes ke lawo axotsha ubusiness abe maningi ke.
umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU. Kunjalo nje ibandla eliphikisayo ele People's Democratic Party lithi kulihlazo elikhulu ukuthi abantu abanenga basasebenzi njalo sebengabayanga ngenxa yombuso weZANU PF omubi. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngekulizwe lakithi lele leZimbabwe singathi thina i-May Day kumbe iWorkers Day isiluze lokhu ngesilungu okuthiwa irelevance, kayisela ke incedo ngoba kusela abantu abasebenzayo eZimbabwe. Leli bekulilanga lapho izisebenzi ezichazelela ukusebenza kwazo, indlela ezisebenza ngayo, le ndlela ezithuthuka ngayo emsebenzini, zikhulume njalo langenhlupho eziba khona emsebenzini. Kodwa-ke ngentelizweni leZimbabwe-ke abantu bonke bazisebenza, bathengisa, bangamazenda, kusela abantu abasebenzayo. Laba balutshwane futhi bayasebenza ngabaholi bale nyanga eziyisithupha ezikhombisa umnyaka bengaholi. Yikho-ke lelo langa seliluze irelevance, akusela nto-ke kuthokozelelwa ngelanga-ke lika-1 May Day. Isikhangelele ilizwe lakithi leZimbabwe, ilizwe selingamanxiwa, akusela abantu abasebenzayo, abantu sebezisebenza. Yikho-ke nxa uzisebenza uthengisa amabhanana, uthengisa amatamatisi, awuye kube nethuba lokuthi utshona ukuthi emastadium siyalalela ama-stick, uyabulindela umuntu ozadlula le 10 cents ekuthengele khonokho okuthengisayo.
Alubana ibandla lenu lithe lanqoba kukhetho langena embusweni, lingalulungisisa njani udaba lwemisebenzi isebenzi ziphile impilo engcono?
Ilizwe leZimbabwe aliphela thuba lokulungisiswa elifuna ukuthi litsho liqalisise kakutha from ekuqaleni. Okuqala kumele silungise imithetho ekhona elizweni, sisebenzelane ne-international community, sisebenzelane nxanke international community, ngikhuluma nge-SADC, ngikhuluma nge-AU, ngikhuluma nge-EU, ngikhuluma nge-United Nations, kube nobudlelwano lamazwe onke nalawo, kube ne-good governance elizweni leZimbabwe, kube nembuso womthando kaZulu, hathi lokho esibona kusenzakala. Khonokho khona kodwa uzavula esingathi sina umthambo owe-investment ukuthi abangaphandle kwelizwe abalezimali babuye bazoyi-investa elizweni lakithi, bekwazi ukuthi i-investment yabo igcinakele. Nxa sebenze njalo kusho ukuthi izisebenzi-ke sezizathola umsebenzi, sezizasebenza, sokuyavuselela-ke umnotho. Bese sithi-ke laba abazisebenza labo baphiwe umumo wokuthi bazisebenze labo, kube ngesilo ngokuthi ayi-conducive environment, bazisebenze. Laba abakhethe ukusebenza abalama-skills abo, kuvula ama-factory, kuvula ama-industry, kodwa-ke avulwa ngokucela kulungisiswe-ke indaba ze-politics lelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele People's Democratic Party. UZulu secele umongameli Robert Mugabe ukuthi amise umthetho kahulumende omutsha ozabamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze ifulegi yeZimbabwe nsuku zonke kuqala ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili. Umthetho lo usungulwe ngomphathintambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora. Abazali, ababalisi labamasonto bathukuthele ngomthetho lo njalo abanye babo sebewuphikisile emthethwandaba. Abezinkonzo kobulawayo babambene loZulu emkhulekweni ngeviki edluleyo baphuma lezinqumo ezigoqela esokuthi abantwababo kabasoze baye ezikolo ngolwesibili, lesokuthi uLokora kumele axotshwe umsebenzi. Sixoxe lomunye wabafundisi abaqoqe umbuthano wakobulawayo lo umnumzana Hussein Sibanda.
Sizaqhubekela phambili lokhu senza imithandazo nalesi yenzayo. Okwesibili, kuphume into elisegcekeni ukuthi abantu bathi hatshi ngolwesibili abantwana basoze bahambe esikole. Ukwenzela ukuthi nxa uDokora elokhu eqhubekela phambili le nto yakhe leyo eyokuthi abambe abantu ngamandla ukuthi benze izifungo njalo balethe izipho, abantu bathena hayi abantu abasoze bebuye bezokhonza iflegi eZimbabwe. So ngolesibili abazali bazahlala ngkhala abantwana, abantwana behambe ezikolo ngolesithathu. IZimbabwe yonke jikelele into le kayifuni. Kuyakhanya egcekeni ukuthi umnumzane ubaba uDogoro bezenzela into ekhanda lakhe eyedwa. Ngenxa yokuthi abantu bonke bamelane naye, thina siyathemba ukuthi uhulumende ikakhulu ubaba uMgqali, lo baba uMphoko, lo baba uMnangagwa ukuthi bazahlanganisa amathanda belalele lokho okukhulunywa ngabantu beZimbabwe, bemise lendoda othiwa nguDogora ukuthi engahlukuluzi abantwana ezikole. Mbona ngani kwesibili isicelo esesikhanya sesiphuma egcekeni ebantwini, ikucela ukuthi ngabe ubaba uDogora uyamiswa umsebenzi ngenxa yokuthi abantu sebenanzelele ukuthi lumnumzane khani kuya lezinto eziningi eziphambanisa abantwana lapha ezikole.
Alubana elalele yena uDogora labo obabomgabe okwamanje ungabatshiyela mazwibani?
Mina ngifuna ukuthi ngiyacela ke baba Mongameli, baba Mgqabi, baba Mphoko, baba Mnangagwa ukuba ngabe liyaxwayisa ubaba uDogora osebenza ngaphansi kwenu ukuba asusheke lumthetho asewulethe ezikolo ngenxa yokuthi yena kumele akhangele ukuthi uqhubekisa kanjani imfundo yabantwana ezikolo. Ngabe ukhuluma ngamabhuku, ngabe ukhuluma ngokuthi bangaka abantwana abadinga ukuncediswa ku-school fees. Hayi khona ukuthi akhulume ngokuthi kufoselwe abantwana ukuthi benze izifungo njalo bekhonze izithombe.
Umnumzana uSeni Spanda ngumfundisi wakoBulawayo. Uhlelo lwabasakhulayo namhla silomunye wabakhethwe ukungena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka ongudokotela uAnette Moyo. Uhlelo lolu lusungulwe ngomongameli weMelika uMnumzana Barack Obama ngo-2010 ngenjongo yokuthuthukisa ontanga be-Afrika. Bangamachumi ayisithupha abeZimbabwe abaza eMelika ngonhlolanja behlangene lapha kwamanye amazwe bayinkulungwane eyodwa. Sithi amhlophe kuwe Dokotela Moyo, njalo siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Ntombi.
Uzwe njani uthola incwadi ekwazisa ngokuphumelela kwakho ukungena kulolu hlelo?
Ngijabule kakhulu Ntunga, ngoba ithuba leli lithuba elihle kakhulu elingazi ukungivula amehlo ngendlela ezimangalisayo.
Uyingcwethi kwezempilakahle, kulolu hlelo zifundo bani oyabuziqhuba?
Ngifakwe kuzifundo zokukhokhelela kuZulu ekuthiwa ngesikhiwa yi-civic leadership. And kungakhani ngani akudlelani lengikwenzayo mina ukuba ngudokotela wokwelapha. Kodwa-ke kuyahambelana ngenxa yokuthi amathuba okukhokhelela uZulu maningi nxa umuntu engudokotela both ekwelapheni nakwezinye nje izinto ezibuya ngokwazakala ukuthi ungumuntu oluhlobo bami. So ngiyabe ngiku-civic leadership check engikhangelela ukuthi izangincedisa ukukhulisa ukwazi kwami ukukhokhelela.
Ngezinye indlela ukhangelele ukusebenzisa ulwazi lobukhokheli obuqotho ekubeni ngomkhokheli kwezempilakahle?
Ye, ngikhangelele kakhulu Ntunga ukuthi ngokuya kwesikhathi ngizathola amathuba okukhokhelela kwezempilakahle. Kodwa kathesi bese ngivele sengiqalelele ngoba kule nhlanganiso ebizwa kuthiwa yi-DREAM engayisungulayo labanye abami ngo-2013, ekupheleni ka-2013 e-University of Zimbabwe. Le ibiyinhlanganiso ejonge ukwenza ukuthi abantu besifazane bathakazelele ukuba ngama-surgeons, ngoba angazi kumbuyazi kodwa malutshwana ama-surgeons. Ama-surgeons ngodokotela abakwelapha ngokwenza ama-operation, balutshwana abangomama. I-organization besayiqalisa sisenzela ukuthi sizame uku-increase inumber yabomama abangena ku-surgery. And I can assure you ukuthi organization le isihambe kuhle kakhulu since isungulwa ngo-2013. Kathesi silama-members angu-56, laba ngodokotela abaseku-training asebevele sebekhangelela ukuthi nxa bengaqeda i-general training yabo bangene ku-training yokuba ngama-surgeons, bona bengomama. And ngikhangelela ukuthi nxa i-organization leyo ingaqhubeka isenza kuhle kangaka, kutho ukuthi in the next few years siyabe silabodokotela abangangena bebe ngama-surgeons abangomama abangafika about 50. That would increase the number of women surgeons kusukisela ku-7% that it is right now to about 30-something%, which would be very good ngoba amazwe amaningi in the world asefikile kusibanga sona leso abanye sebedlulisile.
Lapha ukhuluma ngama percentages inxa sesikhangela amanani bangaki kahle kahle.
Ama surgeons wonke angu akade registered by 2014 abe 108 and bekule 3 kuphela, ngibona ngani that's 7%. Sorry, I may get it wrong, but it's less than 10.
Kungani bebalutshwana odokotela besifazana abenza lomsebenzi?
Kulezizathu eziningi Ntunga. I-surgery ikhangeleka njengohlangothi lwezempilakahle olufuna igunya, olufuna ingani umuntu abe ngumuntu wesilisa, ngoba vele kusukisela iqalisa ibisenziwa ngabantu besilisa. So khona lokho kwenza ukuthi umuntu ongumama esabele khatshana. Okunye okwenza ukuthi babe balutshwani kangaka ukuthi lapha eZimbabwe, njengoba ngitshile ukuthi bathathu kumbe bane kathe omama abangama-surgeon. Khona lokho kwenza ukuthi umuntu wesifazane nxa esa-trainer ukuba ngu-general doctor uyabe engela muntu angamkhangela amkhuthaze ukuthi abe yikho lokho esikubiza sithi ngama-role models. Khona kuyami ukusweleka kwama-role models into ngakwenza ukuthi umuntu wesifazane angaziboni yena engafinyelela kuleso sibanga. Okunye kubangelwa ukuthi ngama-attitude abanye abayabe bengasebenzelana lo muntu wesifazane nxa esengu-surgeon. Lapha ngibalisa ama-surgeons awesilisa, kwesinye isikhathi baya bekhangela ibone ngani umuntu wesifazane kanelisa.
Mhlawumbe lokwesaba igazi kukhona lapha okungabi lesibindi.
Ukungabi lesibindi into ungayi, it's an attribute esemuntwini wonke. Akusiyo into eyenzakala kwabantu besifazane kuphela.
Kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lolo ozaqhubela kuliphi ikolishi isifundo zakho?
Ngiyabese e-university ese-Pittsburgh okuthiwa yi-Dequesne, yi-university yesikatolika kodwa elobungcwethi ekufundiseni ubukhokheleli.
Hayi, siyabonga Dokotela Moyo, njalo sikufisela kuhle.
Ngiyabonga
Ntumbi. Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo Dokotela Annette Moyo ongomunye wabasakhulayo beZimbabwe abazaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngapha eMelika lonyaka. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Asikwazi ukuphuma enkundleni singadlalanga ingoma yokholo njengoba lamhlanje nje bekulilanga lokukhonza.
Baba, baba, ngiguqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke, wena baba wentandane, wena ongelakuthi umuntu akanayo imali, osithanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova nomsa ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesakho isandla baba ngaphumelela ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova nomsa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba bethi angeke ziphumelele, angeke ezenze lutho, uzokuzwana ningathi kuze kube nini. Ngegama likaJesu baba wafe Nazaretha, okwathi lapho nala inhliziyo yami ingasavumi, wamphakamisa Jehova nomsa, wangibeka kwesakho isandla, ngakhanya Jehova nomsa, ngaphumelela ngegama likaJesu wafe Nazaretha. Wena Nkosi ongahlulwa yilutho, ngiyacela baba ukubusiswa ngalesi sikhathi Jehova nomsa.
Ingoma kaNothando Ndlovu, untombazana wekhaya egqiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Izisebenzi zeZimbabwe zinanze ilanga leWorkers Day namhla zikhala ngokoma kwempilo. Abazali sebecele uMongameli Mkabe ukuthi amise uhlelo lokukhonzwa kwefulegi yeZimbabwe ezikolo. Ayisilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwa lamhlanje olivalelisayo ngoNtungameli Nkomo. Lila.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.